Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuNkwenkwezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selungisa uhlelo lokufundisa abantwana ngesikhathi uZulu elokhu evalelwe ezindlini kusenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC.
Umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe-World Press Freedom Day.
Izintatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo.
Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa sebefuna ukubuyela ekhaya. Sizalethulela ezakubatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebengamajumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamajumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe i-material yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele naleyo i-alignment. Ingaze yenziwe i-alignment leyo sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhatalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngeGwanda labo Bite Bridge. Okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi imaterial eza printwa ivele isilungisiwe siphelile iready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama printers amaningi enxa ye lockdown lay ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende bungaze batholakale through i-system nale esetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozaphiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZANU PF. Uthi sebedike okuhlola ukuthisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ukuthi ngama thermometers.
Lapho sigijime sabambana nabangane sathola omunye umfowethu usomabhizimisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizimusi yakhe. Ezalwa kotokwana lapho empuma khona lami wabe sincedisa ukuthi siwathole ama thermometer la. Ama clinic ethu eBulilima West esiza watholisa lokho yitokwana clinic, yiMasendu clinic, yiLady Baring hospital kumbe ngathi yiNdolwane rural hospital, leMakhulela clinic, bese siya eMadlambuzi clinic, eHingwe clinic bese siya eNswazi clinic, eVillage 13 clinic, Dombodema clinic, Macingwana clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Uhulumende weZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba le misakazo kanye lamaphephandaba akhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lozibuse ophezulu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lweWorld Press Freedom Day. Emikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli zindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala engani iyimigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu. Ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi uqakathekile ukuthi intatheli zindaba zithaphe indaba zikhululekile. Ngakho ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Thina njengeparliament yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana yona le COVID-19 kumba amanye ama-functions angabe esenzakala.
Uthi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu intatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokiyana ayisikukhuthazi.
Umnumzana Leopold Munende okunhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama journalists ebechaywa amanye ebefoswa ukumatcha, uhulumende akakwenzi lutho ukuthi singamqakezela izandla.
Umqondisi womsakazo we Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus eveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kule mibiko eminingi eyethulwa ngabantu abachiyeneyo. Ngakho ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho. Emhlabeni wonke jikelele abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
Okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe, usuku lweWorld Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulentatheli zindaba ezithi azikhululekanga kangako eZimbabwe ekuthapheni indaba ngoba akucaci ukwesulwa kwemithetho enjenge-Access to Information and Protection of Privacy Act. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ezinye intatheli izindaba labanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kusekude phambili ukuze kube lokukhululeka elizweni ekuthapheni indaba. Bathi kumele uhulumende alungise ngokugcweleyo ukwesulwa kwemthetho ovimba ukuthathwa kwendaba owe-Access to Information and Protection of Privacy Act. Kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa imithetho emithathu ezangena esikhexeni se-IPA enjenge Freedom of Information Bill, Protection of Personal Information Bill, leZimbabwe Media Commission Bill. Kulabanye njalo abathi selidumela emansumpeni ukuthi kube le mithetho ezakwenza intatheli izindaba zikhululeke ekuthapheni indaba. Omunye wabalombono lo ngumnumzana kucacaphulu omele idale lephalamende njalo oyingcwethi kwezemithetho yokuthapha indaba.
Nxa sikhangele ama media reforms ngibona ngazani sesihambe ibanga elikhulu liyakhumbula ngesikhathi kungavunyelwa ukuthi kube nama radio station okwakathesi ke iIPA iloko ikhona kodwa iParliament ibisidlulise ama act amabili okumele asayinwe ngupresident okutsho ukuthi ama journalists abese accessa information okungcono.
Uphulu uthi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo okumele kuguquke ukuze intathela izindaba zisebenze kahle.
Constitution yethu yafaka ama media rights. Illegal reform ayisiyo yodwa into eqakathekileyo. Qakathekile njalo ukuthi kube le institutional reform okutsho ukuthi indlela inhlanganiso zikahulumende ezisebenza ngayo, indlela amapolisa asebenza ngayo, lama minister asebenza ngayo kumele iguquke layo ukwenzela ukuthi ama journalists enelise ukusebenza ngcono.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi we Center for Innovation and Technology, uthi ukuguqulwa kwemithetho kungeminye yemizamo kahulumende eyokweboleka imali kwamanye amazwe.
Ngimbona ngani uhulumende uzayenza ama reforms lawa athe uzayenza nxa sikhale kakhulu ezemsakazo lezamaphephandaba. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende udesperate for uncedo oluvela kwamanye amazwe. Babona ngani mhlawumbe bangayenza ama-reforms laba bazabe sebesesimeni sokuthi bangabolekwa imali.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lungile Chuma ofundisa intatheli izindaba othi inguquko ekhulunywa nguhulumende ekuthapheni indaba iphelela emoyeni.
Ti ama-media reforms lawo abatshona bekhuluma ngawo kawakho yize neze nje aphelela emlenyeni wabo. Ngokuya kwesimo sesizwe nxa sikhangele amanye amazwe sikhangele even South Africa ama community media yiwo kathesi asebenza kakhulu uhambisa umbiko e-COVID-19 but eZimbabwe kwehlukene imedia iphiwa abantu abasekela umbuso weZANU-PF okwenza ukuthi nxa ngase sidibanye lohlupho olunjenge-COVID-19 abantu basuke bathole uhlupho olukhulu lokuthi abazi ukuthi information bayithethe ngaphi.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube nemisakazo lamaphephandaba kaZulu.
Kumele ukuthi kube le deceleration abantu ezigaba lesigaba babe le media yabo is either baphiwa ama radio stations kumbe baphiwa ama community newspapers ukwenzela ukuthi bathuthukise. Akho ke nxa kunje somele sibiyele back amakhiwa athi to drawing board sibone kwena nxa kunje kumele sithuthukise indaba ye community media ukwenzela ukuthi isigaba lesigaba sithuthuke sichiye into yokukhuluma into engekhoyo about ama media laws ama media reforms ngowaveleka wakho abantu bahlala ebekhuluma ngawo ukuthi they must reform ama media imedia industry yoni igovernment isala manje nangu sebefake abantu enkingeni ngoba abantu bengasazi ukuthi bayenzeni nxa sikhangele ngendaba le e-COVID-19.
Abathapha indaba abaningi bathi kunzima ukuthakazelela usuku lwe-World Press Freedom Day ngenxa yokuthi bavinjwa imithetho embalwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abacothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media, kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli zindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Nqaba Majazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli zindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ama-press conference, akusela imihlangano etshiyetshiyeneyo. So ukutholayo ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku-Twitter kumbe ku-Facebook njenge-Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge-COVID ama-cases asekhona. So esikubonayo ukuthi i-social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo i-ministry ingafaka ulutho ku-media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intathele zindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Okuqakathekileyo kwintathele zindaba singakakhangeli into ze-fake news lanlani ikuthi nxa uthola udaba uqala ulucubungule, ungagijimeli ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, uthi sibuyele khonkyana esakufundayo esikolo. ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimela ukuthi ubhale, even uluthole ku social media umbuthole kubani, mele uqale ucubungule ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ube kwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo. Ungapho ngokuthembela ku social media uzalahleka, uzakhubeka.
Umnumzana Joseph Juma okubandla le ZANU-PF uyakusekela lokhu esithi kumele intatheli izindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana.
Nxa ulo laba uthi intatheli izindaba ungafuna ukusebenzisa i-social media kakhulu, ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi kona kulabantu abangasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e-social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazo nalezo. Kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqhamba amanga, kube labantu abathanda ukupolitika izinto, kube labantu nje abavele begcwele inzondo.
Ubulembulo bokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele. Labantu makhaza. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezihlupheka okumangalisayo, ngakho sekumele zibuyele ekhaya ngenxa yokuthi zivalelwe ezindlini lapho ezingenelisi ukuziphandela impilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Ukutsho kombiko owethulwe yiConsulate yeZimbabwe obhekiswe kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa, kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili, 2191, abafisa ukubuyela ekhaya. Iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. Iconsulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi iGliner le Intercity Express ukuthi zithwale labo abale mali. Amabhasi awuqala azasuka eJohannesburg Park Station le Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe Compu Ticket Travel. Ophethe mithwalo uzayibhadalela ebhasini leyo mithwalo. Omela abadabuka eZimbabwe abangaboniyo uNkosazana Sibonginkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla, yonke into siphelile manje. Ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi. So bese sicela uncedo kini ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya. Sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki, ngcono siyehlala emakhaya.
Wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipasipoti yakhe, kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate. Labo abafuna ukuhamba ngezabo izimota kuzafuze babhalise econsulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. Iconsulate kugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Kusenjalo ofisi yomelwe eZimbabwe ithi labo abafuna ukubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Isixoxa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlamezanayo okumangalisayo ezindlini. Sasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo-ke namhlanje. So-ke nginenhlanhla ngoba nginabantu lapha esiyaxoxa labo. Oqala ngubaba uMnqondo Banzi Magonya, ingcweti kwezamasiko esintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Wesibili ke ngumama osakhile Niline umadube, ukona ngale kule Botswana, la ingcweti kwezamasiko esintu. Sibe njalo nomama uFaith Malinga, ukona ngale ke njalo eBhilitane. So ngiyalambulela lonke kuhlelo, sise sikhathi sesibili singachitha isikhathi kangako. Ngase ngawe baba Magonya amafutshane sibili, ungathi nxa sukhangele udaba lolu kume njani okukhahlamezana ezindlini la.
Hayi mina ke ebantwini engibaziyo lebantwini nemphila laba abaseduze, hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kume njani
izinga lokukhahlamezana ezindlini ever since uqalise yona le indaba ye lockdown? I-news ama reports ukukhanya liphezulu, i-domestic violence iphezulu, abantu bayakhahlamezana ezindlini, kulabo baba abasha omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, vice versa abantwana.
Sizame umama lapha-ke eBhilitane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Banzi Magonya. Lingadinwa lakusasa. Sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthwala somuhle Zimbabwe muhle ikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwe World Press Freedom Day olujonge ukuthakazelela umsebenzi wabantu abakwezokwethulela uZulu izindaba. Sithi ama journalists kulomnyaka usuku lolu luthakazelelwa phansi okwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Asizweni ukuthi ongenayo kuhlelo yena uthini. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosi khona DBD omsakazo we Community Podium TV bobulawayo kontuthu ziyathunqa. Dibiti, nya kwamukela kuhlelo unjani? Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhakatheka kosuku lwe World Press Freedom Day.
Ngiyabonga kakhulu. Ngombono wami iWorld Press Freedom Day iyancedisa ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi umsebenzi wethu uqhuba njani, njalo sifunde kwabanye amazwe ukuthi ama-challenges singabe sihlangana lawo singadila lawo njalo.
Nxa sesikhangela abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ubona ngani abatsha bayathola na amathuba elizweni?
Amathuba elizweni ngathi ayahlupha kakhulu. Iningi singathi bayaqeda isikolo bengama-journalist, kodwa amathuba akhona malutshwane, njalo kunzima kakhulu. Asomsebenzi esingathi abantu abasha abaningi bayafisa ukuthi bewenze ngoba kule nhlupho eziningi. Sebesibona abanye abantu ama-journalist bethola nzima ikakhulu naso kuyisikhathi sokuthi usenze umsebenzi wakho ungakwanisa ukuthi umiswe, ungakwanisa ukuthi ubotshwe, izinto ezinjalo.
Ukubona njani lokhu osekwenziwa ngabatsha lapho besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjengabo-Facebook, WhatsApp kanye le-Twitter ukulethulela uZulu izindaba?
Mboni ngani ukusebenziswa ukuxhumana kuma-social media njengabo-Facebook labo-WhatsApp? Yizi izindlela esezikhona kathe sekwethuleleni uZulu izindaba. Yizi izindlela esingathi kumele ukuthi siqine ngazo, sizifunde, sincedisane loZulu ukuthi bebekwazi ukuthi information bengayithola kunkundla lezi zokuxhumana. Njalo kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi nase sikhuluma nge-state media, kaninginingi abantu abasayithakazeleli kakhulu, babefisa ukuthi bethole information from inkundla lezi. Kodwa ikakhulu kuqakatheke kakhulu ukuthi ama-online media houses lawa ayancedisana njalo loZulu, ngoba kwesinye isikhathi kule ndaba ze-fake news.
Dibiti, sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba bayadlala na indima eqakathekileyo ukuze uZulu athole ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane?
Inesisebenzini yokwethulela uZulu izindaba silo msebenzi omkhulu kakhulu nxa sikhangela le mkhuhlane lo we-coronavirus, ngoba sinanzelela ukuthi khona abantu ulwazi lokuthi i-corona yikwini vele abakwazi. Qakatheke kakhulu ukuthi sincedise ukuthi abantu bathole leyo information.
Hayi, siyabonga Dibiti ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sizabe sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lilakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla sohlangana ngolwesibili olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Okwamanje silithiye ezandleni zikantukameli Nkomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki ebinhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele indaba engathi yona ikho lapha isiKristu esigcile khona. Lindaba ngeyokuthi uJesu usibizela ukuba siphume siyebiza abanye. Ngithatha nqambala lapha kuMateyu ichapter ka-28 ngibala uverse 19. Uthi yena, ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Libabhabhathize ebizweni likaYise, leLendodana, leLikamoya oyingcwele. Kuthi ukuthi into eqakathekileyo uNkulunkulu asibizele yona thina sonke, ukuthi siyebiza abanye abantu beze kuye. Siyabona lapha nxa sibala kuMateyu kwakungumlayo wokugcina Jesu awunika abafundi bakhe. Ikanti ngathi vele thina singakhangela yona impilo kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukwenzela ukuthi ezobiza abanye. Singakhangela impilo yakhe yonke, wayengayiphileli yena, wayeyiphilela abanye. Njalo singathi wayeyiphilela ukubiza lokukhomba abanye ukuthi bebone uNkulunkulu. Impilo kaJesu yonke yayikhomba wonke umuntu ukuthi wozani line likhatheleyo, wozani ani linelile mthwalo. Impilo yakhe yayikhombele ebantwini abahlukuzekileyo, ebantwini abangadinga umusa kaNkulunkulu. Manje into emangalisayo ukuthi nxa lapho uJesu wayesitshengisa ukuthi sazalela ukuthi siyebiza abanye, ngunanzelela ukuthi wayengakhethi. Sibona ngempilo kaJesu ukuthi wabiza oMateyu ngeleso sikhathi ababesesatshwa ngabantu bonke bethathela abantu izimali zabo, ama-tax collector. Wabiza oZacchaeus, wabiza oPeter, ababe ngabagoli benhlanzi, wabagola wabaletha kuye. Kodwa simuze sesitikibo, hambani liye kuba ngabagoli babantu. Uthi wababiza bengabagoli benhlanzi, wasebasusa sebesuka kuye basebengabagoli babanye abantu. Siyananzelela njalo ukuthi uJesu wayengakhethi labo mama babemlandelele babiza bebiza abanye. Indaba engithokosa kakhulu enjalo ukuyikhangela ngaso sonke isikhathi, sihlangana lo Jesu ehlangana lalo mama abantu esigabeni abekwazithi kaziphathanga kuhle, ehlangana la emthonjeni. Umama lo esithi uzokukha amanzi, kodwa uJesu wagcina emnike amanzi angapheliyo okuyibukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe. Umama lo othi wathi esuka lapho wamemetheka, wagijima, wangena idolobho laseSamaria ememezela ebizela abantu kuJesu esithi, asambeni liyebona osenisizile mina empilweni yami. Ngakho uNkulunkulu nxa isibiza usibizela abanye. Ngalesi sikhathi siku-lockdown, kuvalekile ukuthi ungayi ndawo, ungayi kwezinye indawo. Isikhathi esihle sokuthi ebulenjini ungaloba umema omunye umuntu ukumemela kuJesu. Siyakwazi ukuthi kathesi isikhathi abaningi badidekisa ingqondo, nxa bekhangela imali, akula mali, akula kudla, kule ndubo eziningi. Kodwa isikhathi sokuthi ungamema umuntu uthi hayi, ukhona olempendulo empilweni yakho, lo kunguJesu. Ngakho-ke ngiyakhuthaza bonke abalaleli bami ukuthi ungathathi lesi sikhathi sokuthi kutsho nihlezi kuphela ngkhaya. Hlala ngkhaya, kodwa udinge isikhathi lendlela ongamema ubiza abanye kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi baningi abale mthwalo ebasindayo, baningi njalo abadinga umuntu ongakhulumisana lawo. Wena nguwe lowo muntu.
Siyabonga kakhulu-ke Jakelidala Ntukameli Nkomo. Olivalisa ngenjabulo nguGibbs Dube.